sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuMpandulo 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe.
There is no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 one. So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like us. And they also have winners among them.
Ibandla leZANU-PF lithi akulakhetho oluzakwenziwa kwele Zimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Kuvuka umsindo enkundleni yemidlalo obekungqikelana iDynamos leHighlanders. Sadathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhangelele ukuba isadakhi izabancedisa kudaba lwabo lokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Inhlanganiso yesadikhi ye-African Union ne-European Union bethula imibiko ethi ukhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe mhlaka 23 Ncwabakazi kalwenziwanga ngemfanelo. Akesizwe uMafa ekhuluma ngabakwenzayo khona manje.
Indaba yethu ibanjwe isadak, yikho labona singayangekhothi ngoba amazwe abuyayo sadak, African Union, European Union lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, iZANU yatshontsha yavoxa. Yikho-ke singake nsuku zonke lokhu esitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ule mfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza kuthiwa i-diplomatic offensive. I-SADC isist ngakho. Yikho-ke mbona ngani thina sifelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizana ukuthi akula president.
Yes, siyabona baba Mafa ukuthi kuningi okwenziwa libandla leZANU-PF. Siyabona-ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende, aku-CCC leZANU-PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafa.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe nethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections akuSADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akulahulumende okhona ngamandlwane. Abantu bangalahli themba, ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, singaphi, siyabona.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Dafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF.
not challenging the election anyway. That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there's nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokuthwa ngemfanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhayi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akula khetho luza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamakhungakhunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona uMongameli Emmerson Mnangagwa, lami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo? Okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
Lo ngumnumzana Tafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpiko kubandla leZANU-PF. Kuzenjalo osanda kukhethwa ukuba ngusenator esabelweni seMathebeleland South unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi uzasebenzela uZulu.
Ngingakabaphatheli lutho abantu bakithi, ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane. Abantu beMasouth bafaka uvo lwabo, ilizwi labo, bakhetha abantu ababafunayo. Yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free, lungekho fair, sitsho ukuthi sivote nzima, sikhampeyine nzima. Kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo, iGwanda South silayo, iNsiza South silayo, leBulilima. Kodwa okungasenani engikuthembisa abantu beMathebeleland South, iMathebeleland yonke jikelele, yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare. Abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela, ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha iMathebeleland South. Ngilokukholwa ukuthi abantu bamathebeleni, abantu bamathebeleni jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintandani, bangabantu abanganakwa ngumuntu. Kodwa kathesi sebelomuntu wabo abangamthuma loba yimini, abayomelwa, bayokhulunyelwa. Okumele kubuye eMathebeleland, sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya eMathebeleland.
Singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo bamele ngakho kungabe kuyini?
Mina njengomuntu ohlala ekhaya, enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzukana kungama-election, bezosiphathela lokhu lalokhu okungama-chickenini okungasisi ndawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko, inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengeMathebeleland South, abamele ibandla le-Citizens Coalition for Change, bazayinetha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi nabamba amahofisi, ababamba amaministri, nxa ngabe ngumgwaqo omele ukuya eMathebeleland kawubuye nangempela. Nalokhu kunje iMathebeleland eningi asilazulu thina, sifuna amadamu maningi, sifuna amanzi. Ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho, sinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha, singatholi lutho thina njengabahlale njengalangesigaba. Ngifisa khona lapho ukuthi igolide leli elombiwe eGwanda, elombiwe eFilabusi, elombiwe eMatobo, elombiwe eFlamshi libhenefithe abantu balapho, abantu balapho bathole izuzo kikho. Ma ngabe ngabe umsebenzi kumbe igold claim nawe le claim kungumuntu waleso sigaba masifuna ukuthinta izinto ezindala ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi imizwi lemathebeleleni alikafiki eParliament akekho umuntu okhuluma nemathebeleleni kakhulu
unkosazana nonhlanhla mlotshwa ngusenator wesabelo semathebeleleni south besixoxa laye esemadobho Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo. Inkokeli yeGroup of 20 isanda kugqiba umhlangano wayo omkhulu lapho ethethe khona isinqumo sokuthi kumele kulungiswe udaba lokuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wesenzi omandla.
Ngilo baba mkhulu.
Namhla ke sikhangela ukuhambelana lomgubho wenkosi umzilikazi kaMajobana. Sike sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ngeviki ephelileyo esithi baya khona ngale ke emhlahlandlela. Sebevela khona emhlahlandlela. Sike sizwe ukuthi bathini namhlanje. Baba kaMathe siyawamukela kuhlelo kwabo.
Ngibingelele kusizwe sonkana jikelele kumagumbi amanomhlaba. Ngibingelele kuwe Msakazi. Ngidlulisa ukubonga kakhulu kusizwe sonke ngomsebenzi esiwenzileyo. Sawuqala waba nesiphetho kwangakabi nokudonselana nokuhilezisana. Lokhu ngiyakubonga kakhulu kuZulu omnyama wonke. Ngithi siyabonga Zulu, mthwakazi omuhle. Kusebenzekile njengoba kade kungumkhosi womkhosi wenkosi umzilikazi umqalo wesizwe lesi sibizwa kuthiwa umthwakazi namhlanje.
Abantu gwabakalilanda sebekwazi na ukuthi kwini khona okelikwenzayo?
Ekuqaleni abantu babengayizwisisi le nto, becabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyipolitiki, kungabe mhlawumbe sifuna ukuthatha le nto kuthiwa yi-advantage ngolwasemzini. Kodwa esikunanzelelayo ngokuthi uZulu nje komthwakazi sekuzwisisa namhlanje ngoba umuntu ngeke akuzwisise ngolwangu lwani ngesikhathi esifanayo. Kodwa uZulu sekuzwisisa ukuthi hayi le nto leyo akusiyipolitiki, kuyisintu sakwethu. Bekumnandi ke kuqalelwe ke imathi njengoba sasishilo iqalelwe eMajobana yashaya yaze yayofika egcekeni lenqwala lapho kutholakala khona ukuthi inkosi loBhengula yayithi umiphakimpi yayiphakela umengithi imayile parade ngolwasemzini lapho kokuparathelwa khona amabutho noma makunomsebenzi wesizwe ngoba kwakusenziwa le nto okuthiwa ikulima kube nesivuno sakuqala esikhanjiswe enkosini. Sikubone kubaluleke kakhulu ukuthi siyogoqa kuleyana ndawo sidlule sibika ukuthi sesesiya komkhulu emhlahlandlela sesesiya khumbula inkosi yethu engumdabulo wesizwe. Ke imatshi isuke yaqonda lapho kusuka lapho ke ngoba besihamba sibika kumakhosi wonke abusa lelizwe sabheka esithombeni sikababa uDr. Joshua Mqabulo Nkomo sakhona lapho ke sesingena ke umgwaqo lobizwa kuthiwa ngusoloboy bekumnyama chu abantu ukukhomba khona ukuthi abantu baluthakazelela lolu suku sayofika endaweni lapho ke amabhasi ebethutha khona uZulu sisiya emhlahlandlela eMatopo.
Kuyini okwenzakale khona ngale emhlahlandlela?
Kube mnandike kakhulu ngoba azange saba nempazamo kuhulumeni esingasho ukuthi usiphazamisile. Suwelikame kahle, amapolisa sasebenza nawo kahle, kwaba kuhle. Yebo, sithe sisuka lapho ke esitholo silubhekisa ke emhlahlandlela amabhasi ebheka khona. Lapho ke kufike khona kwaba nzima. Izinyosi zenkosi zikhumbula amakhosi wonke adlula kulomhlaba engingagoqela ilembe leqamanye amalembe ukukhaliphi nodumehlezi kamenzi ilembe ushaka kasishayeki. Inyosi zahaya ke lawo makhosi, zahaya ke inkosi umzilikazi. Ukhumbula ukuthi lesi sizwe esikhona manje esibizwa kuthiwa ngamaNdebele awukwazi ukuthi mhlawumbe ungakhuluma ngaso ungafakanga inkosi ushaka ngoba ukuze sibe khona namhlanje lesi sizwe kuyukuthi sisuka emthonjeni wenkosi uShaka. lokho bekusenza ukuthi inyosi zibonge zihaye inkosi uShaka zihaye inkosi uMzilikazi badliwa lapho inyama sibonge kakhulu izinduna bezikhona obaba uMathema obaba uMachazi ngale imidlenzi izinduna odakamela zonke nje izinduna bezikhona ezesizwe senkosi uMzilikazi siphila inkomo kudliwa inyama kanjalo nje bekumnandi kakhulu kusebenzeke kahle kakhulu saze sayaphetha
okunye ke Mvukamandi
esesokufisa ke manje ukuthi singuZulu uhulumeni alidikleye lolu suku olubizwa kuthiwa yi-King Zilikazi Day Heritage esifisa ukuthi sisazozama ngempela ukuthi sixoxisane nayo uhulumeni ngoba la ngicabanga ukuthi sekuzwisisa ukuthi into le akusiyipolitiki kodwa kulusiko lwethu lina thina abantu besindebeleni esikufisa ukuthi kube uyaludeclare lolu suku sizazama ngamandla wonke ukuthi mhlawumbe umnyaka ozayo lube soluzwakele ilizwi lethu lesicelo sethu kuhulumeni ukuthi kube lusuku olungaba iholiday ukuthi wonke umuntu akhona ukuyabungaza inkosi uMzilikazi engunanzelileyo futhi nje mangisuka le emhlahlandlela mangingena lapha ngihamba edolobheni njikajika bengibona bonke abantu bavunulile okhomba khona ukuthi sebezwisisa ukuthi sokuyi-heritage day sokuwumkhosi wenkosi uMzilikazi noma ubuhambile emhlahlandlela bungayanga kodwa sukwazi ukuthi uma uvuka ekuseni ngalolu suku sokufanele ukuthi ugqoke ezesintu ukhomba khona ukuthi uyakhumbula umbumbi wenkosi uMzilikazi
namhla besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu
sike sizwe ezokholo lesikristu silontukamele komo
abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala kwabaseRoma ichapter ka-5 ivesi ka-5 lithi lona ilizwi lenkosi lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba kulula kakhulu ukudangala lokudana lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla okuba bazenze abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza ngakho ngithemba amandla ami kumbe abanye umuntu uyabe thembe inotho alayo kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshwana ukuba lomnyaka uphele kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubambe lomnyaka waka-2023 usuphelile ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile ngiye ngakukwanisa ukwenza lezo zinto kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphethene ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani kumbe ukuba silezi nto ezinjani ezenza kube lula ukuba-ke siphuthe lokho esifisa ukukwenza njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe nguye-ke umnini mandla wonke nguye owadala izulu nomhlaba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi uJesu uyilizwi likaNkulunkulu njalo-ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo ayisozifiso abanye abantu baye bekhangela izifiso zabo ngoba nxa uJesu engekho phakathi kwento leyo ithembayo kuba isifiso nje singaphelele emoyeni kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elinguJesu Kristu alibi isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona lokhu ke kumele kusinike ithemba eliningi kakhulu njalo ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani lime kuJesu lime ezwini lenkosi kutsho ukuthi izinto kumele sizithembe ngokholo kumele kube izithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe uNkulunkulu sinika izithembiso eziningi singabantu siyilizwe nje leZimbabwe sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu uNkulunkulu yena uba nendlela aziveza ngayo aziphutshisa ngazo lezo zithembiso abanye abantu babefisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani manje unguNkulunkulu yena uphutshisa izinto ngendlela yakhe engekwezinye isikhathi nxa thina siyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi kumbe ngabe ukwenze ngalindlela unguNkulunkulu ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi, ziveze ukuba wena ungumnini mandla wonke, ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho ngegama likaJesu yathandaza. Amen. Inkosi libusise njalo ligcine.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke untungameli Nkomo. Kwezabatsha uTabo kaNcube uxoxa lompendulo Ncube okhethwe ukuba ngukhansila kaward 17 esigabeni seMangwe uNcube ukubandla lezaphu.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hhayi sengisesigabeni esokuthi khona ngikwanise nami ukuthi ningene for ukukhampeyina ukuba ngukhansela. Ngoba umuntu akangeke aqale ukufunda esekhulile, uqala ukufunda esasemncane, akhulele entweni yona leyo ayifundayo ukuze lapho ma kwenzakala khona amaphutha akwanise ukuthi abadala bekwanise ukumfundisa.
Ngesikhathi ukhankasela ukuthi uvotelwe ukuba ngukhansela, yiziphi izinto ongathi uzifundile okulolu khetho olusanda kwedlula?
Nifunde okuningi kakhulu. Okwakuqala kuyikuthi umuntu evele engumuntu ngabantu, umuntu kazikhethi, umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo umuntu uma esebenza usebenzela abantu, kazisebenzeli yena nemuli yakhe, usebenzela abantu. Umuntu kumele abe nesineke ebantwini. Njalo masiphila singaba sizakhamizi zaseZimbabwe siyazi ukuthi abomakhelane bethu nabo bayiZimbabwe singakhathalekile ukuthi umuntu ungumhlobo bani uyindebele o ulishona o ulikhiwa sonke singabantu baseZimbabwe njengoba leli lizwe lakhululwa ngabantu ababefisa ukuthi iZimbabwe ibe nokuthula ngoba masilandelela ihistory eyakudala sinanzelela ukuthi umuntu onsundu wayencindezelwe ngakho sesilithethe leli lizwe sekukuhle ukuthi khona siphilisane siphilisane kahle singabantu abansundu kungabi nodlame.
Njengokhansela osegcotshiwe yiziphi izinto eziqakathekileyo endaweni yakho okhangelela ukuthi ube uzilungisisa?
Izinto eziqakathekileyo engikhangelele ukuthi sincedisane nezakhamizi siziyenze kugoqela i-primary school eyaseNew Damu kuward 17, kugoqela amadamu adubukayo kuward 17 yonke, kugoqela njalo le ndawo eyokufundela engaphezulu i-high school, ukuthi abantwana mabe behleli emakhaya bengahambi imango emide belanda izikolo, ngoba manginanzelela abantwana abantu.
Yelo ke umnumzana Mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansela ku-ward 17 esigabeni semango, bexoxa lapho ke lo Tabo kaNcube we-studio 7. Wezemidlalo, ubudlwangudlwangu buphazamise umdlalo ophakathi kweqembu le-Dynamos nele-Highlanders enkundleni ye-Bubblefield Stadium namhla emini, kubika uJoseph Njanji.
Aqula vela kwenhlanganiso ezibalisela e-Federation of International Football Association i-FIFA, e-Confederation of African Football i-CAF kanye le-Council of Southern Africa Football Associations i-COSAFA, akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli yocambu le-Highlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala.
Ukuthi babo bazolungisa izinto, iintombo zezilungi singadlali i-social that abafana bethu kwanisa ukuya emazweni lasikwanisa uparticipate out of the country nxa singaba ama-champion ngokanti sesiyalindingani ngathatha.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kwele Zimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa, ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzo. Kodwa nxa besebe beku-ground so bazabona labo ezinye izinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi wecembu le-Ajax Hotspurs elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League usiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
I-FIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangebepolitics nje, ngoba benga abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama-stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu. Hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku-society yabo ukuthi bahlutshwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzela ukuthi kube le nqubela phambili. So siyathemba i-FIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube le ngqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be kube le unity among soccer people and the leaders, not to be greedy, because as it is, abantu ba greedy loka afuni kuphuma enkudleni loka afuni bonke, they want to be there.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi ilizwe leZimbabwe lemise.
Yes, aqolisa lapho ke sifake ke i-tape engasiyo khonokwenzakaleke e-BF kube lobudlwangudlwangu omangalisayo. But with Dynamos le Highlanders awusaphelanga umdlalo lwana wenguqu obuphakathi kwamaqembu lawa, ngoba besithi ke unompembe u-Alan Baswi uyekele umdlalo waqhubekela phambili kulabantu be-Highlanders kade belinyaziwe belele phansi, njalo bebecabanga abantu be-Highlanders ukuthi bazathola umbeko, kodwa kusahamba kanjalo. Isiphathamandla se-Highlanders uRonald Moyo ebengadopha ucingo ezama ukukhuluma laye. Umsekeli weqembu le-Dynamos uKaren Mataga uthi basuke baphaphatheka indawo yonke ngoba sokusizima e-BF amapholisa lawa athi abophe abantu abathize abambalwa kulandela khonokho okwenzakale e-Bubblefield Stadium. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisa ngu-Kips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.